soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-12 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolleji lePolytech kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza zicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti.
iZanu-PF bakhilo bakhulumile njalo ukuthi iBhinga bayifuna phansi phezulu.
Kodwa ngakwelinye icele abahlali beBhinga eDobola bakhala ngabathi yikungathuthukiswa kwesigaba sabo osokubangele ukuthi behluleke ukusebenzisa umakhalekhukhwini nxa bengakhwelanga intaba kumbe izihlahla ngoba kungela magagasi.
President wethu ubaba uMnangagwa usefake iBhinga enhliziyweni yakhe, akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe usedolobheni eBhinga.
Kule nhlanganiso yezikliwi zobulembu ama-hackers ezibikwa zingene ebulenjini kwele Melika zaphambanisa ukuhamba kuhle kwenkundla zogatsha lwendizamtshina.
So immoral ama Russian soldiers owakathesi sibona ngathiwa ilaw and abafuni ukulwa impi abangayizwisisiyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolleji lePolytech kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza zicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti phambilini kokhetho oluzayo. Ngomvulo uhulumende wazise ukuba sokuvulwe ikolleji leli elithiwa ngumongameli Emerson Mnangagwa uqobo lwakhe owalayayo ukuthi livulwe. Kodwa akukabi lendlu zokufundela okuyikho osekubangele ukuthi abanye basole indlela ezayenza ukuthi kwenziwe lolu hlelo. Sixoxe lomela isigaba seBhinga North kudalele parliamente umnumzana Prince Dube Kosibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Chris, ipolytechnic siyayamukela. Yonke into ethuthukisa abantu bakithi siyamukela. Bokuqakathekileyo kuphela into yakhona ukuthi asiyenzeni ibe yinto eba sustainable, eba yinto eyaphuchisa izifiso lamaphupho abantu bethu. Ukupho ikuvuka nje usufaka umshasha laphana kungelaqiniso ukuthi into le izaqhubekela phambili yini laba bantwana sebeqalisile beze bephutsha. Yikho kungani kulodumo. Asifuni ukwenza into zepolitiki ezokwenzela ukuthi bambone ukuthi nanku esengikwenzile. Angani uvuka ukhona lina kade livele likhona libusa iminyaka yonke le. So sisafuna ukuthi sizwisise sibisibile ukuthi into yona leyana asebeyenzile mbabonile abantwana bakhona abayibuthu abayafunda lapha. Ngiye ngafika khona ngaba labanye babo balokuthokoza abantwana kulokuthokoza ebazalini babo ukuthi linto esiyenzakala yinto engabaphushisa phakathina kwamaphupho wabo. So yinto enhle ke nxa leyo nto yenziwe yaphutsha, but engikwesabelayo leyana into yendlela engiyibona ngayo ungani yenziwa vele ngendlela yezinto zeZanu-PF eyamabheka lawo kuthiwa khona yabunjwa yakhiwe emakhaya. Sawabona lawa namabheka but azange sibone ukuthi agcina ngapha. Njalo asifisi ke ukuthi kube njalo ukuthi abantwana bethu sebe labazali sebe abantwana sebeqeda isikhathi sabo maybe umnyaka kumbe iminyaka emibili abazali bebhadala izimali zabo laphana into yakhona ibisiphelele emoyeni ngoba kuyabisela abantwana emuva. So khona sezabona ukuthi iyangaphi sikhangele siyayibona nxa kuyikuthi izahlala ikhona siyayamukela.
Manje ngokubona kwakho isizathu kungaba kuyikuzama ukudinga
ama voti yini pambilini kokhetho lomnyaka ozayo.
iZANU-PF bachilo bakhulumile njalo ukuthi iBhinga bayifuna phansi phezulu. Yikho bezama ukwenza ubuqinga bonke esibubonayo ukuthi behamba bebuthanisa amalori sokuthiwa kuyalungisa umgwaqo. Kuphela umnyaka lingaboni lutho ngoba into leyana yabe isenzelwa ama-election. Ngakhangela umgwaqo weBhinga to Gokwe odlule siyabhuwa esiyabuzuba laphana kwabuthaniswa inhlaba. Isinesikhathi eside kulokhu kuthiwa khona hayi sifuna ukwakha, sifuna ukwakha, sifuna ukwakha. Khathesi sesabela izulu ukuthi izulu selifika. Kakula lutho olwenzakala laphana, uhulumende ama-contractors akhona akhona nje azihlalele amalori ake evuswe gijigijime. Kwenzakala ngani kule nto eyenzakalayo, but kungela lutho olwenzakalayo. So ke isifiso sethu ngesokuthi laba bantu bengayenza into zokudlala ngathi belokhu becabangela ukuthi amavoti bayawathola ngokudlalisa ingqondo zethu. Bangene ngo-1980 kuhulumente, ilizwe leli lonke ngabe selidevelophile, alubiza iZANU-PF be serious. But unfortunately ngama-criminal, ngamasela, ngoguluva abalokhu bezama ukuthi becele abantu, akula nto engahamba nxa kuyikuthi oguluva beyiba badlale i-front line. So sibakhangele sizabona ukuthi kuyaphutsha njani, kodwa siyabe silokhu sikukhangele sikumonitor kwinto kwakhona.
Lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda, umela isigaba seBhinga North edale lephalamende. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eBhinga. Kusenjalo, abahlali beBhinga eDobola bakhala ngabathi yikungathuthukiswa kwesigaba sabo osokubangele ukuthi behluleke ukusebenzisa umakhalekhukhwini nxa bengakhwelanga intaba kumbe izihlahla ngoba kungela magagasi ayeneleyo. Lokhu kwenzakala lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende usesungule inhlelo eziningi esigabeni seBhinga ngoba kungela muntu okufanele asalele emuva kwezentuthuko. Esinye isakhamuzi seGohole, umnumzana Tapiwa Moyo, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi indlala ibhahile njalo abantu baphila sengathi kusendulo.
Akula network sinsuka lamhlanje. Ukukampeni abafika bekampeni kuphelele khonapho. Imgwaqo kathesi ngisho legravela isekho sokulubhuku osolukhona. Akula muthi ezihambayo. Kuyazihambela ibhasi eyi-1 nje. La yabe incengisa kodwa ayiqedi iviki ingafanga la ibhasi yakhona. AbeZANU siyabezwa bayakhuluma bathi bayathuthukisa iBhinga, bayathuthukisa iBhinga. Kodwa kithi laphana esigabeni asikakuboni lokho. Ma bethi bayathuthukisa, maybe babekhatshana leBhinga Center le-town le okuvele kuthuthuke khona. Ngapha emakhaya ngapha bangeni ngapha. Lokho akula nto ephucukayo. Vela abantu bangale ngathi baku primitive life ukuthi abagqoka amabhethi nje yikho lapho kulo mehluko khona. So angazi ukuthi singathola sizo bani kugovernment ukuze kube la at least kube la ama-native kufanele ukufona kahle ungazange wayagqada intaba lezisasa le mgwaqo belungise lesithi kufakwa ithara umgwaqo wekhariangwelo okhariangwelo yiwo sewesti lalo.
Ngaphandle kokungatholakali kwamagagasi, kuyini okunye njalo okwenza uthi impilo yesigaba sakho ilukhulu?
Kulokunzima okukhulu lapha eDobola. Mina ngafunda enakaphandle ngo-primary ne-secondary. Akula maklasi, sasifundela ngaphansi kwesihlahla. NgoJuni kolaphana watholoka amabhuku sokusefuke sokuhambe ngomoya. Umntwana ongengo-grade 1 you can walk in the same way more than 15 kilometers in now. Yes, all. Kona lapho uyabe esuke ekuseni engazanga angelamfako sazie kuhle sesishayisile sevele sikolo ntambama. Ya, into azathikazi ezinjekhaya ngekho zathola beseke igwaza anje kona okuzokorayi akunabuza kunenzala inkomo ziyacuba yi-primitive life sibila lani yamasini lamafuyifuyi akule kunzima okukhulu abana angathi besinancediseka njani.
Lo ke ngumnumzana Tapiwa Moyo, isakhamuzi seDobola eBhinga. Siphinde saxoxa lo mnumzana Kulakwashe Munsaka, esinye njalo isakhamuzi seBhinga esikubandla leZANU-PF, yena ochasisa ngenhlelo uhulumende asezisungule kulesi sigaba. Inhlelo eziningi kulesi sigaba zibikwa seziqale ukusebenza.
U-president wethu ubaba uMnangagwa usefake ibhinga enhliziyweni yakhe. Akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe usedolobheni ebhinga. Ngikhuluma nje imigwaqo enjengabo Kariyangwe, i-dust road, kodwa nxa uhamba songani uhamba ethareni. Muhle okumangalisa umgwaqo lo ovela e-turn off Kariyangwe vele manjolo. Siya khona luziwe efika eKariyangwe kathesi bayagijima ezintabeni kuyamangalisa. Umgwaqo lo njalo amagreda lokhu esakhona kona awe TDF asawuyenza umgwaqo lo uze uyefika ukuthiwa kuselusulu osuka esibhinga usiya esiyabhuwa etutsha ekaro. Ngikhuluma nje uyafakwa itara, into eba emangalisayo emangalisa isigaba sebhinga ukuthi iminyaka yonke le lokho sikhala kathesi bafaka itara sikhangelela ukubana iDDF ngalowo mnyaka yaqeda i-10 kilometers okufaka itara. Ngikhuluma nje sebevule umgwaqo oweceleni othiwa ngesilungu ito 7 kilometers yiwo umgwaqo sesiwusebenzisa ngoba i-main roads befaka itara. Sikhuluma nje lokunye okungumgwaqo okuncuncuncu okuya ezindlini zabantu lakho kuyagradwa njalo kathesi. Ngikhuluma nje lusulu le kule bridge elaseliphile lilungiswa yi-ministry of transport. Ubo TDF siyakwazi ukuthi sokufakwa ukuthiwa sesuka ku-aerodrome sesifaka ukuthi be-domestic airport, bayalungisa nje izolo sesipicana ngama-truck amankalakata aletha itara. Yebo, kulezinye indawo sezisedele ukuthi kufakwe inethiwekhi, kodwa ama-network providers ethu ahlanganisa ama-private lakahulumende bayagijima-gijima. Ngikhuluma nje i-Net1 ilama-programs amaningi kakhulu awayenzayo awufaka inethiwekhi ebhinga. Ngangixoxa labo emalangeni adlulileyo, xoxa nge-booster asebeza qalisa ukulifaka eChunga bebambene le-Econet le-Telecel under Portras. Bakukhuthaza ukuthi befake nje ezinye indawo, bakhuluma nje umgcibo ukuthi ha uyabona baba sesifake amabooster amaningi ebhinga mana sike sibambe ezinye indawo. Inkulu kakhulu indawo lehlanganisa amaganga uyezindlini uye emaganga, usuka lapho oqasela khona ibhinga lalapho etshena khona uyatravela kuma 480 kilometers lokhu sebhinga. So kwezinye indawo labo bayakhangela ukuthi lapha singafaka siyachaya yini imali esiyikhangeleleyo ngenamba yabantu, ngoba uyathola ukuthi enye icommunity labantu abalutshwa ayikatholi i-network. Kodwa i-vision kamongameli welizwe ngeyokuthi wonke umuntu ebe le-network and siyakhona kancane kancane.
Okwendlala-ke lokuthi abantwana behambe imango emide kakhulu besiya ezikolo, abanye njalo befundela ngaphansi kwezihlahla, kusesekhatshana yini ukuthi kube le ntuthuko kulezi zigaba?
Ngiyathemba sonke siyakwazi okwakhulunywa nguhulumende wethu ukuthi akula ozafa ngendlala, ngoba uhulumende ende usefake wagcwalisa iziphala zakhe, wagcwalisa othiwa yi-skill strategic reserve. Sinomumbu omningi kakhulu ophiwayo abantu abatsheneyo under i-social welfare. Kathi sengikhuluma nje abanye besacedisa abakulimayo kodwa abakulileyo babevele benikwa ngoba bakhayelela ukuthi bona babe bengalimanga.
Alo-ke ngumnumzana kudakwashe Munsaka, isakhamuzi sebhinga osekela ibandla lezano PF obekhuluma icingweni lo sithandekile emhlanga yo studio 7 ekhona le ebhinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi eleRussia linikeze umongameli Emmerson Mnangagwa isipho sendizamtshina yohlobo lwe-helicopter elemitshina yakulezi nsuku eyokwelapha kunye lemota yezigulane i-ambulance. Leli phephandaba lithi izipho lezi bezimele zenzelwe nsitha ukuze umhlaba ungazi ukuthi uMnangagwa waphiwa. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethumele amazwi akhe enduduzo kumuli ezilitshumi ezilezihlobo labangane abatsha epulazini lesigodini ngomvulo. Epulazini leli kuqhamuke umlilo omkhulu kakhulu okukuthi abantu laba kade bezama ukucitha wacina usubagqagqele wabatshisa. umnangagwa wethule amazwi akhe enduduzo enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezindleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo, sanibonani bantu bonke Studio 7. Hayi, akuna problem, into nje kuba yiyaluyalu obukhona ezweni. Into eyenzakalayo ukuthi ke asikhangeleni isikhangele siye phambili, singakhangele emuva. There are some fears ezenzakalayo ebantwini, abantu basuka bexakeka. Let's look at iLesotho. Mawukhangela iLesotho, how many parties were there? There are more than 50, but the newly born party won the election with distinctions. So nakhona eZimbabwe, there mustn't be any fear, there mustn't be anything. Abantu ababe nesibindi lingayithuselwa, abantu abahambe bevota, but you can't just go there uye vota ungarejistanga. The most important thing is we are register uthi siba nekwiri, ikwiri yakho icho ukuthi uregistile, because some people are just talking bengazanga bakwenza konke khona lokho. So let's thank God ungazathi mnyaka ofike ozayo njengoba is around the corner, kufike abantu bekhone ku vota, then iparty iwine, iparty eyabiwinile in the right way, but not ZANU PF. Okay, thank you.
Salibonani, salibonani msakazweni, salibonani, salibonani ku Voice of America. Sicela sithumele nje inyusi ama voice note inyusi sizothi lizihamba njengoba sithanda lesi stage yokuthanda lomsakazo, lisakaza khona indaba zonke ezenzakalayo. Manje lapho sikhona mana ubambeki kahle, so sicela sithumele nje libe lingifotela inyusi khona ngokuthi ukuthi ukuminjani ngezindawo ngezindawo lapho lisakaza khona. Emsakazweni omuhle omngqungquthela omkhulu kakhulu Voice of America Studio 7.
Evening Studio 7. Yezwakala uMr. Kuduzana uthi izinto zisuka from usuku kusiya phezulu. I think you are using a wrong approach versus ZANU, Mr. Kuduza. Akwenzi ngoba osuku kuvele ngabeZANU. In this particular case, a referendum, it has started from United Nations. Jowa uchief echilo undiweni ukuthi uqale ku United Nations, like AU. AU le United Nations and so on, yabanika ke i directive how these things should be done. Usobhuku vele wazini ukuthi angatshela ukuthi referendum, but some of them don't even know ukuthi into okuthiwa i referendum kuyini. Plus some of them are subservient to ZANU PF nama puppets ezanu. So lapho ke bengicela ukuqondisa ukuthi vele with the system you want to use, when I was starting referendum, if I guys and then the ZANU, and this ZANU cannot allow that to happen. I will land the ongayenza ngendlela wena okubeka ngayo ukuthi enduna west, those guys are given cars, banikwa ama packs, banikwa ama coupon if you will, banikwa everything, bafakelwa ama kids emzini yabo. I think you are using the wrong approach. The referendum, it cannot be done in a rural setup like in those Osopu. Osopu vele kanti kuyinto navelazi kubali lokhe. Osopu vele kabalwa. Le UN vele doesn't even know ukuthi kulabantu abanjalo. So I think there you need to be corrected. Into ze referendum vele they start from up there, because these are international issues, because they're talking of boundaries of countries. Izinto kumele ziqalisele phezulu. Osopu vele ukuthi boundary ye Zimbabwe kumbe yakwaMthwakazi kumbe yanga. They don't even know about that, and they are ZANU-lized.
Josephine Ndinjani elibingelela lonke basakazi nabalaleli. Ngiyendla ngifaka kwabumbono la yabantu bathwele nzima emakhala, abadala bathwele nzima, batholiswa nzima ngoba babanjwa by force ukuthi balandele ZANU PF. Osebhu babatshele ukuthi indawo yonke le isigaba sonke sizolongakwazi ukuhlala lapha ngwe ZANU PF. Abantu bavalelwa, abanqabela ukuthi balandele amaphathabo, amaphathabo afunayo ngenxa yokuthi kuthiwa indawo le yinika iparty ye ZANU PF, somethi lilandele lobo zinto zingahambi kahle. Abantu badala abathwele nzima shuwa bakithi maye uNkulunkulu engasiza wathi abantu bathwele nzima lapha emakhaya lapha kakhulu indawo ezazingamaplazi lezi kudeza kushiya amakhiwa sezafakwa abantu abantu bathwele nzima baphila nzima siba batshele kokwenza izona iPF batshele ukuthi indawo leyi la iphiwa yicwa kwenti lingayikhuluma lena labo sebhuku bakhona batshela nzala abantu abantu bathwele nzima zalo babarobha babaniki lutho bathwele nzima abantu bakithi bazingabe kuyavuma uNkulunkulu azwele shuwa abantu bathwele nzima shuwa emakhaya abadala bathwele nzima impilo ephilwayo iyimbi abantu bathwele nzima nevane PF esikhathele ngokuze behlile ukuthi balungise izinto umsebenzi ohamba berobha abantu kuphela bitshaw into ezingayisizwe bekukhuluma izinto ezingasingancediyo abadala emberobha abadala abantu bavula amehlweyo bone mani ukuthi lo mbuso mani ufile mani kwehlulekane ngitho akula mali kahle sekuthenga ezimbabwe imali ethengwa kwamanye amazwe nakuzame ukufake i-gold coin yabo le isebenzeni isebenzeni ingaphi kathesi abantu badubeka balazimala sazimali siyahawula kuyini so khonokho izona iPF yehlulekile iphume embusweni mani
salibonani mthokazi womuhleli ngabe linja olibingelelayo ngo-TB Ncube laphana ya cela kini lonke ligweki i-MRP ukuthi lingagxika lithola amakhadi ayo laphana khona umsebenzi wayo uzakini lona leli lithenjwe okuyilo lingasikhulula kule nkinga esikiyo zamani nje ukuthi i-MRP lisapoti ngokuphelile liyekele nje ukuyigxeka kuyakhuluma nomqondisi imali ake nemsula isula ukuthi thina sithanyeke sihotele upresident labona imali yenza so ndizoxhutshela abalandeli be-MRP akade bengavoteli jabo ingayekelani ukuthi lithuki i-MRP ngoba kasiye kodwa umakhe lithuka umqondisi kanjeanyeke ve anyeke bebeyivoteli sisisiye lo sisi lo obesi
ngiyabingelela kumthwakazi wonke labasakazi siyabonga umsebenzi omuhle iqhubeka liwenza ngicela upawula ngobaba lo uthuma lo wezanu lo ukuthi awezama uzinanzelele ukuthi ukhuluma njani angakhuluma ukudelela ngoba nginelanga umbuso wabo lo osibadaka uzobaphunyuka bazosola angakhuluma ukudelela ngoba uzinanzelele ukukhuluma kwakhe angabo ukukhuluma ukudelela abo ukhuluma ukudelele besitshela ukuthi kufanele ukuthi abantu betshaye lihlombe khonokho sokwenziwe ngukhulumende lezeki yikuyini asebekwenzile bengafuni ukwenza ama-reforms afunwa ngabantu bethi sitshaye lihlombe kwasebekwenzile kathi sokufanele sesibancenge yini ukuthi bayenze okufunwa ngabantu bezimbabwe kanti sebebusa ngenkani yini elizweni lezimbabwe kufanele ukuthi abake basitshele kahlekahle ukuthi kathi babusa ngenkani kumbe babusa ngentando yabantu ngiyabonga msakazi
salibonani Studio 7 salibonani nabalandeli igama ngujoseph mkhokeli ngike ngezwa uthuma ekhuluma lapha ngendaba yokuthi kulabanye babo abaphuma endleleni so kusho ukuthi bazokwazi ukuthi umuntu oma phambili kwesitimela uthembeni so ngezinye indlela utho ukuthi bona bayabulala ngoba esitimela ngamaphambi kwaso asikwazi ukuma siyakubulala so uthi bayabulala vele bona into esegcekeni le abayikhulumayo kodwa hhayi one day is one day kazi labantu leli lingaka sukusela ngebhugulawundi lokho bengali funa ukuligeza kazi lo muntu liyakhuluma sidakalibambe laye lingatshoni siyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Ukwezemelika, kule nhlanganiso yezikliwi zobulembu ama-hackers ezibikwa zingene ebulenjini zaphambanisa ukuhamba kuhle kwenkundla zogatsha lwendizamtshina. Iziphathamandla zelemelika zithi kulobufakazi bokuthi izikliwi lezi ngezakwele Russia eziphindisela ukwehlulwa kwebutho lakwele Russia ngele Ukraine. Kubikwa imitshina yamakhompyutha emagcekeni endizamtshina ike yamiswa okwesikhatshana. Lokhu kwenzakala ukubhomba kwelizwe le-Ukraine ngele-Russia kuqhubekela phambili. kusukusele izolo kusukusela kuthange kwaqhubeka izolo ukuze sihlaziye impi yakwele Ukraine sixoxe lesizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Tim Muringai.
Sibona ukuthi iRussia angithembi ukuthi yayicabanga ukuthi impi le yayiza kuma until this time or isikhathi eside. Babe khulume labo besithi babeza phongu chaya iUkraine in 3 days. Batshela wonke umuntu lathi sakuzwa khonokho ukuthi hayi iRussia yayiza qamula iUkraine within 3 days. But esikubonileyo kathesi ukuthi amaUkrainians lawo indawo yabo elabo khokho babo so bona abaso babe ngasoze bekuvume khonoko banikwa izikhali ngama Europeans lama Americans ukuthi labo bazincede and sabona la u president we Ukraine bezama ukumncenga labo abamelika ukuthi aphumele izweni lona leli iRussia iphonge yenza intando yayo but yena wayala and kathesi sesibona iUkraine sithatha indawo esasizithethwe iRussia ekuqaleni kwempi so sibona ngathiwa iUkraine is the upper hand okathesi and abantu bangkhona sebesiba lesibindi ezesabisayo sibona ama Russians lawo the loser esithi yona he faith ukuthi baza nqoba yona le mpi sibona abantwana abaningi sebebalekile baya kwenye amanye amazwe abhodana le Russia sibona amanye amasocha bengabaniki ukudla e Russia so immoral ama Russian soldiers okathesi sibona ngathiwa i law and abafuna ukulwa impi abangayizwisisiyo ngoba abantu laba yisihlobo they are related they are cousins so kungathiwa unzima ukuthi baye kulwa lama Ukrainians
abaningi sebebalekile kwele Russia kuyatshengisa na ukuthi kuzaba lobunzima nqa ele Russia lingazama ukuthi libuyele ezigabeni lezi ekade lizithethe lathathelwa
mina ngibona impi le isiphela ngezikhali esithi ngama nuclear weapons ngoba sibona umongameli welizwe eRussia othiwa nguPutin ngathiwa gala mabreak dafuna ukuthi into le iphele yena enganqobanga o ele advantage ukuthi wanqoba so khonapha kuyahlupa so ukuphela kwempi le hayi siza kubonga lathi uNkulunkulu asigcine sonke ngoba izikhali ezithwa ngama nuclear weapons zingasetshenziswa iWorld War 3 iyabe siqalile.
Alo ke ngumnumzana Tim Muringai isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seOhio.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Jabo!
Sesile sidliweke ngumangoye silomhawu isikhathi kodwa singake hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolleji lePolytech lezinye inhlelo kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi okweza zicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti phambilini kokhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibanele njalo kusasa sikhathi sinye.